Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 2 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lambili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo bebalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla, abantu bekhuthazwa ukuthi bayebhalisa ngobunengi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lambili i-12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu phose amabili 185 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-3,894. Kuthi abahlatshwe esibili bangu-4,145. Abahlatshwe esithathu bona bangu-2,334. Asebebulewe ilomkhuhlane bonke sebengu-5,350. Kuthi abalawo sikhuluma nje bangu-4,725. Ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus sokubangele ukuthi amabandla ezombusazwe aqinise imikhankaso yawo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by-elections mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Amabandla la asehle ekhankasela njalo ukhetho lwelizwe lonke oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthi bazanqoba ngoba bethola usekelo olunengi.
Kule nkulungwane lezinkulungwane zabantu abajoyina i-Citizen Coalition for Change, CC. Le city yilo ibandla ebebelimelele njalo balobufakazi obukhulu ukuthi singabona i-ruling party ixotshana le-opposition party yiyo emqoka. Basiphi imbali ukuthi uSmith ngesikhathi se-EDI wayexotshana lobaba uDr. Joshua Nkomo ne-rest in peace ne-TF Zapu ngenxa yokuthi yiyo eyayimupha ukungalali ebusuku emenza uSmith ethanike. Yikho lakhathesi uZulu phela olembali sebonile ukuthi izikhothamathe namanye ama-political party nabangani bezanu. Yikho ke eyethu le ethungamela ngo-Advocate Chamisa, i-Citizen Coalition for Change, sokukhanya ngani silimelane emngceleni nezanu, sokukhanya ngani ligundwane lomagidi ngenxa yokuthi yiyo iphathi esemqoha enele abantu. Sesibe le statistics esivela kuma province wonke, Manicaland, Masvingo, Bulawayo, Harare, Mashonaland West, Mashonaland Central, Midlands, Mashonaland West, Bulawayo, Matabeleland South, Matabeleland North. Hachi abantu baphonguthi si baya thokoza. Abathokozela ibizo, bathokozela i-principle, i-values.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma yena othi uchamisa lebandla lakhe bayazikhohlisa.
The history will tell you that iZANU-PF has never lost any by-election, including me na nginje ngi product young God. So angibonto bagule by-election esinga lose namhlanje ngoba ke bese ku-10. And wethu bonto kona abantu abanesoqhazi lokuvula amehlo sibebonto hayi abantu laba we have given them a chance, especially ma town laba. Sibanike chance over 21 years. Instead they've made it worse and worse and worse. Ama cases they've gone to the dogs. So abantu sebevula amehlo like this. The assignments bone but ngiyakutshela so baza vuka bemangele
Isiyake sibone abanye beloba kumaphephandaba lapha la kumisakazo besithi kulokulwisana okukhona phakathi kukamongameli Mnangagwa lo msekeli wakhe uBabu Chiwenga kwenzakalani.
Kodwa wena shuwa unje sibili usongabona abantu abona belisana yini usubabone kaningi behamba bonke beaddressa bonke kuqala ukuaddressa ubaba uChiwenga njengoba vice president abe nguye ointroducer upresident uMnanga so ulako laphana wawabona yena ngokwakhe ngomlomo wakhe into ade ngikhuluma ngayo naleyana ukuthi lina njengenkathi lezindaba lilakho in verbatim yena ubaba uChiwenga ngokwakhe ekhuluma futhi esithi khona into enhle eliyenza le umuntu lo sihamba laye 2023 and even nxa kusenza wazi wasuggesta into esikwazi ukuthi ona asisayithakazele leli thina lapho tona umuntu abe yi-life president angithi kodwa wazi wakhuma tona singamenza sisitshintshe ngoba sile majority parliament sitshintshe umthetho okutona right ngangcona hlabe ngu-life president waye kutsho lokwana nje ebonisela uthando alalo ngo-president wakhe yalo engubhosi wakhe so ukuthi abantu laba bazondana-ke kuvela ngaphi uyadinga uswele simbi yikho phela khona kwana utona imean sokwangaka abantu ku-social media uzotona lo usefile yena umuntu ephila lo usefile yena umuntu ephila ngiyakhumbula lo baba umgaba wazwahle wathi ah sengize ngafa ngavuka ukudlula uJesu ngokwakhe
kuyiwa nje kukhetho kuyini elizahamba likuphethe ebantwini esingathi ngama-achievements elizahamba lawo ebantwini lithi khangelani ukuthi sesenzeni from i-last election ngo-2018 kungoba abanye bayakhala ikakhulu ngomnotho bathi hayi into kazimanga kuhle
kunengakulenzabe sokufumbete sibili okusemqokeni infrastructural development sibonile uhulumende sengise-engenile ngo-2018 amadamu aseyakhiwe lapha ayamangalisa kwala le gwayisha ngani dam liyana yaqhaswa ku-1912 ngabelungu behluleka ukwenza anything kodwa ikhangele kahle ukuthi isithingaphi yona lani idam kuphela izaukuthi amanzi agcwala lapho kubulawayo singasabi le problem yamanzi la esiyibonayo kathesi kuzaba le ngane ezizalinga from gwayi kuzofika lapho kubulawayo i-green belt yonke leyana konke sikuthwele khonokwana kukhangele le migwaqo iyalungiswa even khonapha kobulawayo kule migwaqo eminingi uma siye public drive lana sikhuma ngayo njiyana ulungisiwe nguhulumende not yi-council nguhulumende owezanu-P F ngoba into le ngifuna ukuthi every time nxa into inhle babesithi hayi i-separate ZANU-P F lohulumende but kungaba le ntembi babesithi hayi ihulumende kaZANU-P F so laloko kuhle siza kuclaima lathi sitshaya impululu ngakho
umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-P F ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Abazombangazwa ngokushiyana ngoba siyabona ukuthi ukhanya ungathi kule sokuqalisa ukubana baphithizele bezama ukuthi bakhulumisane labantu bedinga usekelo lwabantu kulawo ma-constituency kumbe ala kuma-ward abazaba lama-election khona kodwa ikakhulu wakathi esokuma kusebuke segcekeni lapho kukhanya khona sibili kakhulu ukuthi kuyasetshenzwa ikakhulu ngapha social media kulapho esinanzela khona into electronic media iyasebenza sibili kakhulu abantu kulapho abaphosa khona indlela eziningi zokuthi bakhankase batshengisa ukuthi hayi owami ngoesimfisayo ngulo nangumuntu nangumuntu abanye beletha labo esingathina ngama-profile abo labo beletha esingathina indlela abazithengisa ngayo ebantwini so ke khonoko siyakunanzela ukuthi kuyenzakala kodwa siyezwa njalo ukuthi lanxa singakakuboni ukuthi ansebebeziyane emahholi kumbe abiziyana kuma-stadium kodwa kukhanya ngathi kuningi okuningi okwenzakala behind scenes endleqiniso lokuthi siyabonga impela sonke esikhangeleleyo njengoba sokukhithele imigoqo ebikhona ngileqiniso abantu bazaqalisa ukuthi babonakale bagijime ngoba vele kulilungelo labo ukuthi nxa siya kukhetho omnye lo muntu ofisa ukuba nangene kumbe leyo political party efisa abantu babo bangene ilomlando ukuthi ithengise abantu babo lalo abantu babonakale abazithengisa ebantwini so ke ngokunjalo siya kunazela ukuthi nxa kusuka impela sokuya phambili kuyabe sokusheshwa ikakhulu kuzene ezondawo ezamawadi lapho kuzabe kulokhetho khona esingakutsho ukuthi nxa lokho kusenzakala sicela nje ukuthi abantu sikwenzeni ngokuzwisisana sihloniphe le mthetho
manje nxa ukhangele ubona ngani abantu bazakhankasa bekhululekile na
nga sinanzela lolu khetho siyakilo lwalinyanga ezayo olukamatshi lomabhay election nga ngokunanzela kwami ngibona ngathi hayi lolu khetho luzaba lokuthula asilo khetho oluzaba lodlakela siyakwazi isikhathi esiningi ukuthi kuyakube lokuthuselana abanye abantu bethi baba lembuthano besiba lamarali bavalelwe ikakhulu laba beopposition sinanzela ukuthi ibandla libusa lezanu PF ija ukuthi libe le mthetho eliyifakayo kusetshenziswe ngxenye amapholisi ukuthi hayi mhlanga lo olingawukliye kuyenzakala lokho kodwa ingxenye walesi sikhathi ngibona ngathi udlame lo ukuthi abantu baye lokuchayana kuzehla kuye phansi kungani ngifa ngaleyo ndlela nginazeli iby election lay izanu PF ifake ngabomo kuyindlela yokuthi bake babone ukuthi kambe balosekelo olunjani ebantwini basalosekelo yini ebantwini ukwenzela ukuthi balungiselele ukuthi bancijise ingqamu zabo zokuthi kubuye umnyaka ozayo kulapha abazathi bahlasele khona so ke ngibona ngathi ngokunjalo akusoze kube lohlupho lodlame ngibona ngathi bazazama ukuthi babe lokubekezela bazama ukuthulathula bengacokozeli kakhulu kodwa ke khona okusingakhohlwa futhi ukuthi izanu PF ayiqalisi lokho siyakhumbula kwayo le referendum sathi futhi sisiya ngale kwe-election baqala nge-referendum and i-referendum esitshengisa abantu ababafuni bahle balungiselela baqalisa ukuba le ndlela ezijiyeneyo so ngokufananayo angiboni futhi balodlakela izanu PF izaba le ndlela zokukhangela kuphethi lapha singenza njani ukuthi sibone kambe sale support ini kwenzela ukuthi balungiselele u-23 esingakutsho kodwa lathi ukuthi njengabantu i-regardless ye-political party oyi-supportayo sicela ukuthi nxa sisenza imikhankaso leyo singacabani ungabe lo muntu otshaya omnye umuntu ungabe lo muntu othisela omnye umuntu ungabe le mpahla zabantu ezitshiswayo asihlonipheni abantu bazikhethele umuntu abamfunayo yikho sikukhangeleyo thina njengezakhamizi
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusaswe uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration oluqale izolo kulabantu abalutshwana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidangele ngobulutshwana babantu ababhalise izolo ngokunjalo zikhuthaza abantu ukuthi baphume ngobunengi bayebhalisa ukuze benelise ukuvota kukhetho luka-2023 nansi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DBT
sizabe sifokasa ikakhulu kuma-constituencies lawo alenani elilutshwana elibhalise ukuvota esithi ngesikhiwa ama-constituencies anga-affectwa i-delimitation process ukuqunywa kwama-constituency based on ama-numbers of registered voters so sikhangele kakhulu ompopho maphelandaba onjube lobhengula labo magwegwe yibe esibakhuthalela kakhulu labo ntumbane makhandeni ukuthi yikho kulenani elilutshwane labantu abaregistered ukuvota so yikho esikhuthaza khona kusasa ama-teams ethu abengena kuma-constituencies wona la ngu-4 sikhuluma ngama-residents sikhuluma ngabomama sikhuluma ngabantu abatsha sikhuthazana ukuvota sihamba simemezela ngezimota ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bavote ngoba sibona ukuthi kungcono ukuthi siyexoxisana labantu kulokuthi sibe silonke sikhuluma sikuma-platforms anyabo social media so i-social media yethu siyisebenzisa ukuthi sazise abantu ukuthi senzani gabeni lapho esikhona njalo eMath North laseMath South sizaba nama organizations asebenza endaweni zona lezi abe khuthaza njalo abantu ukuthi babhalise ukuvota so ke sikukhangelele ukuthi uhlelo lolu lusincedise ukuthi sibone ukuthi inani labantu abangabhalise ukuvota lingaba linganani njalo siqhubekela phambili sincedisana la iZek ukuthi abantu bengabuye lemuva bengabhalisanga
kuyini elingakukhuthaza kungaba nguhulumende iZimbabwe Electoral Commission kumbe uzulu jikelele
Inkuthazo enkulu kakhulu ukuthi iregistry office bakithi kayisincedise ngoku decentralize ukuthi abantu abasha bathole izithupha. Ngikhuluma nje namhlanje besemsitheli lapha ngo 5 ntambama. Sibona abantu abasha sebelayinile kwaphana efence negedini la komsitheli bemelela ukuthi bazama ukuthatha izithupha kusasa. So andiyabona ukuthi isituation yakhona is hard ukuthi abantu bathole izithupha, kodwa isithupha yiso sifunwa nguzeki ukuthi umuntu abhalise ukuvota. So yinkuthazo esilayo ukuthi izeki ngabe ingasixhasa i-registry office ngabe ingasixhasa ukuthi iprocess le ingabe iprocess nje. Siyakhuthaza njalo abalama IDs ukuthi babhalise ukuvota ngesiphangiphangi, kwenzeke ukuthi ngamalanga okuqala kunje so abantu bebhalise ngobuningi babo besiyaphambili. Njalo thina esikuchoyo ukuthi khona njengama organization asishiyeneyo sesikhangelele ukuthi khona kusasa sigcwale sisabalale iBulawayo yonke sincedisana lezeki ukuthi abantu babhalise ukuvota. Ababe lihlangane lenhlupho ezijeneyo bengasikontakta nje ekhaya vote kuma-social media platforms ethu. Namhlanje sincedisa abathathu ade bengela ama-proof of residence ngoba u-commissioner of oath bengekho ku-registration center. Inkuthazo esilayo kwenze ukuthi imilayezo ehambayo kuma-communities ungabi ukuthi umuntu ncaye engasakwanisanga ukubhalisa ngenxa yokuthi uhlangane lohlupho oluthile ebesefika esetshela abanye ukuthi hayi ngiyehlulekile ukubhalisa ngenxa yalokhu lokhana okwenza ukuthi abanye abantu bebe discouraged. So njengekhaya vote sifuna ukuthi sime labantu sincibancedise ukuthi babhalise ukuvota.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi, ngomanyana okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi oekhaya vote 2023. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ukwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kulakho ukubangela ukuthi eZimbabwe lilahle njalo imali yalo kusetshenziswe idola leMelika kuphela. Ikroniko ithi uhulumende usesungule uhlelo lokuqhantsha ababalisi abazinkulungwane ezilichumi 10,000 phambilini kokuvulwa kwezikolo ngeviki ezayo. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Ah, matukanduna, mabuyani matukanduna. Nkomo ndo kubuyisa nezikalanga munjani. Mindika madlambuzi bondinwa kankomo. Ndohana kwazikwazi andileleka nawe ku studio 7. Tivoka nehingo unothama gamulangu ndileleka nezikalanga kwamunozwagwa kwamunobva kumakanga ndikovoka nobva kumachingi. Andina kunjinjindi ndi hadise ulemo kwataka tenga papa isiwa kalanga muhango iye inobusiwa ni vanhu vanobva kunobuda huwa ini ndileveka ndijalo ndokumbila nditi yadzene vanhu vakankwedu aluwa avantu vakiti vesazi okwasehlela ngesikhathi seguguka undi amboni sibili kokuti umsindo owabakhona ngesikhathi sentumbane ngesikhathi seguguka undi abantu bakithi bengasaziqeqebulanga bathiyana labantu bempumalanga ababandlulule thina kusukisela ngaleso sikhathi kuze kuze kuba namuhla. Angiboni sibili kokuthi noma kuthiwa kwaba le unity singabanye sasikhangele kokuthi unity ayila ncedo lapha eZimbabwe. Waze wafa uSidney Malunga bevoyisa befela ilizwi lokuthi agula mpumela yeunity la eZimbabwe. Yiko kathesi ngibona kuvulekile konke umuntu osemathebelele ndikuthi amanxeba egugurawundi angake eqedwe kukhulumisana. Thina abanye sikukhangele ukuthi kuphele umsindo yokokuthi siyehlukanele abantu bempumalanga, yokokuthi siphumule ukukhuluma, yokokuthi siphumule ukukhombana ngomuntu.
Hello, hello Studio 7. Ngizaqala ukubingelela abasakazi nje bonke. Hayi, nami ngiyaphila. Ngincubo okhulumayo la lapha eFrancis Town. Hayi mina bengithi ke hey laba ama opposition laba basekhaya laba hayi yazi bonke nje bayafanana. Ngoba ubona yazi laba abantu ukuthi ubona bagijimisa izikhundla zabo abanakekeli abantu ukuthi bafuna ukuphuma lana. Ngabe kade bekwazi ukuthi bafuna ukuthi bebuse ngabe ngabaqhamukani kangaka. Ngoba kube ngulona eseqhamukanye nomunye, kube ngulona eseqhamukane nomunye. Kambe bangawina, angeze bawina. Ngabe bafuna ukuwina, ngabe bayahlangana bonke ama-opposition la asekhaya. Kade bengaphuma le something. Manje uma behlukana so akukho nje neyi-one ezaphuma lolutho.
Siyabonga ukuguquka kwebizo le party elandela uThamisa. Kodwa ke ngicela ukuxwayisa kumbe ukubonisa isabelo seBulawayo, isabelo seMartinsville, isabelo seMartinsville. Aluba sidinga abantu bokungena kuma-positions lawa awuvotela, siyacela bakithi sikhangele uhlangothi lonlolo labantu besiNdebeleni kule region yamaNdebele. Kuba uhlupho esihlangana lalo yikuthi sesiloku esabele kakhulu, isabelo sakithi abantu bakithi sebebandezele kakhulu, sebencindezele kakhulu emsebenzini, ama-opportunities of employment, ama-opportunities of other things that benefit in their in our lives are being taken away by abantu bangale. Njalo nje singananzelela sisuka kathana bathandekayo, ungakhangela abantu laba sengingananzelela la ku-social media balama-groups ali-athi khona let's fulfill the agenda yokuthi they must take all the positions everywhere, especially emathebeleni. Bayefika bathathe bahlale, bathi khona they're aiming at ukuthatha bahlale bancindezele abantu. Abantu besiNdebeleni bafuna ukubafaka eGibhithe babe ngabufaro nje.
Ya siyalibingelela lonke basazi beStudio 7 hayi labalaleli, yalibingelela lonke. Sithi njani impilo? Hayi mina mphilile, okukhuluma ngomgcini Dladla ozalela uPane Mzula. Hayi lapho ezimagwe thina esayidinethi yamaNdebele ngokuthi asibambana, uzabona umuntu efuna ukuvotela ibandla noma imhlobo kodwa nashiyele lakhe. Sizavuka njani maNdebele? Kumele sibambaneni sonke sivotele ibandla lamaNdebele, sishiyene amabandla amashona. Bakwethu sesidiniwe thina, sesidiniwe kakhulu ngokuswa ngokuncindezelwa ngamashona bantu benkosi. Data ke sivuseni amakhanda sivotele amaphathi omhlobo wakithi.
Sanibonani lonke balaleli labasakazi, ngomkhulu uMusa ngiyalibingelela lonke. Nithi ngani liyayiphilela inkosi, inkosi yasithanda yaze yasinikelela ngendodana ezelwe yoduba isifele esiphambanweni. Inkosi yasithanda data siyithandeni. Malidazi, amabandla wonke engasoze ngwatsho kakhulu ngapha kwelakithi esiNdebeleni, nga silezaphu kaSibangilizwe, sile MRP kababomoyo, sizoba le MDCT kamama udokotela uKhuphi, amabandla amakhulu. Bese sibisa ke futhi elinye ibandla esingalinanzeleliyo kuphela ukuthi ke lilomvutho ongakanani, ibandla elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, libandla elilamandla amakhulu. Bengithi ngakuthiwa phakathi kwesikhathi kwakafika ama-election like lihlolisisa amaphutha asuka bekhona uma-election laphana, lokuthi sidliwa njani, lokuthi lidliwa njani, liwabona ukuthi ukwenza sidliwe yilokhu lalokhu lalokhu, liwe selingahlanganela libe yinyandanye phakathi kwesikhathi, libeke imbono yenu, liwe seliphuma le ansa yokuthi nxa singahlanganela sinqobe sizasebenza kanje 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 kanje. Kulula ukuphakamisa into libaningi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umanyano we-ECOWAS ususole ibutho ngokuzama njalo ukugenqula uhulumende weGuinea-Bissau izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi kwenzakale phakathi kwamalanga ambalwa. Lo hulumende ngowebutho ongene ngokugenqula umongameli ngozifandlela. Lumsakazo uthi njalo kufe abantu abalichumi ekulwisaneni phakathi kwamacele atshiyeneyo kwele Somalia izolo. Singene kudaba lweMelika. Umkhokeli webandla eliphikisayo elama Republicans eParliamente, umnumzana Mitch McConnell, uthi kavumelani lamazwi kamnumzana Donald Trump awukuthi izigwebo eziphiwa abasekeli bakaTrump abahlasela iParliamente nyakenye kumele zehliswe. Abasekeli bakaTrump laba babangela uhlakela eCongress mhlaka 6 ngosibandlela bezama ukuvimba ukungena embusweni kukamnumzana Joe Biden ngemva kokunqoba uTrump. Ekhuluma ngempela sonto, uTrump uthe engancintisa abe ngumongameli njalo ulakho ukwehlisa kumbe ukwesula lezi zigwebo. Kodwa uMcConnell uthi abasekeli bakaTrump laba bephula umthetho. Ngokunjalo uthi kumele babike ngokugcweleyo. Ngokubika kwephephandaba leThe Hill, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Indaba le igudla isisekelo sombuso weAmerica. Khona okutshoyo sibili inkulumo kaSenator McCollin ongiyomhlonitshwa wama-Republicans lapha kuSenate lo mongameli uTrump. Bonke bebe dlwephana nje sibili njengalokho kakhuphe lo monzoro esiwubonayo. Into ekhona nkomo ikuthi isisekelo sombuso weMelika sona siyatsho sibili ukuthi umongameli omutsha nxa engena kumele engene kuhle kungeladlakela, kuqhutshelwane kuhle kungeladlakela. Sitsho njalo isisekelo sombuso weMelika. So ngendlela okwenzakala ngayo ngaleliyana ilanga siyabona ukuthi azange kube njalo, and kwafa amapolice amaningi, kwaba yimpi sibili enzima kakhulu. So lokho kuyazondisa lawa ama-Republicans ngoba lokhu kutshengisa kakhulu ukuthi ama-Americans ngazi bexabane njani nxa sokufike kuthini kuyahlonitshwa isisekelo sombuso. Bonke bayahlangana sibili bekubone ngandlela yinye. Angazi ukuthi ngathi ekhaya thina sinjalo yini ukuthi i-opposition le-ruling party isisekelo sakithi basibona ngendlela efanayo yini nsuku zonke futhi ngoba kumele kube njalo. So yinto ekhona lapho ukuthi kwafa abantu and kuyabazondisa ukuthi umongameli uTrump engathi abantu laba bekhitshwe masinyane.
UTrump njengoba khanya efuna ukuncintisa kukhetho oluzayo, ubona ama-Republicans emvumela yini? Ubona bemupha lelo thuba lokuthi ancintise ebamele?
Amangamavi mnumzana Nkomo, umongameli uTrump ama-Republican supporters bayamthanda sibili. Abalandeli bama-Republicans sibili bamthanda okuzwayo, okungakhe thelezwayo. Akuchiyananga lakho khonoke sikubona ekhaya kuthiwa ngapinde kangene, sesiphombukubona nje imbali elithanga, siphombukuthangaza nje everywhere eZimbabwe. Kunjalo lakho kuma-Republicans bayamthanda sibili uTrump.
Umnumzana Muzobanzi Ncube udabuka esilobela kokapu kodwa uhlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lambili 12 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. uhlelo lokubhalisela ukuvota olusungulwe izolo kulabantu abalutshana ababhalisayo luyaqhubeka namuhla. Uzulu ekhuthazwa ukuthi ayebhalisa ngobunengi. Amabandla ezombusazwe aqinisa inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho lwama-by-elections. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.